ukuthatha ngapha ukuthi abantu babavunyelwa ukugqoka amathayi ayiyelo khona kungekho ebhukwini lemthetho ephalamende okuthiwa ama-standing rules and orders. Yikho lapho-ke okuthiwe kuzaqala kuyekhangelwa indaba leyo ngemva kokuphikisana ngoba yena ubesithi sasa ngifuna ukubona ugqoka amathayi ayiyelo ekhuluma laba-representatives abantu njengabantwana. Kwase kucubungulwa-ke kwakhangelwa impumela yakhona ngibona ingazani bekuthe izakhulunywa namhlanje kwakhethwa abantu abazangena kukomithi leyo eza kutsho ukuthi kuzahamba njani. Ngibona ingane ekucineni kwakhona kuthiwe amathayi yelo akusamelanga agqokwe ephalamende. Okuyinto emangalisayo Gibbs, ngoba phela wena vele kuwadrobe yakho ithayi layo ngiyakwazi ukuthi uletha ebomvu kumbe i-blue kumbe eyellow kumbe emnyama. There are very few colors for amatayes, wonke adlalile somewhere kunalapho. So thina sikuthi ubona kuyinto emangalisayo kakhulu kubana kungaba le-ruling enjalo, ngoba ama-rules wona athi akuvunyelwa ukugqoka impahla ezithengisela ukusupporta iparty ethize ezile insignia lama-slogan ezithengisela ukuba ngezeparty ethize. Ithayi, a plain tie eyellow kayingeni khona lapho, kayigoqelwa ngama-rules lawo esikhuluma ngawo.
Ye, sizwe-ke golide wakwaba edala lephalamende uyakwazi konke lokho ukuthi kumele abantu begqoke njani. Akungene khonapho uyamzwile lapho-ke uphule ekhuluma ngalo ludaba.
Kuhle ngoba sikhuluma lo muntu onjengomfowami uThatha Phulu uzelemed econic njalo eyi-law officer abayibo abahamba ngezomthetho kumadali lawa awenza umthetho njalo aphendabe yi-law maker engomunye walabo abalungisa imithetho edale lephalamende. Siyakwazi soke ukubana i-Triple C iqala ihle yarejista uqala yelo waba yisimbu yabo ephathi so to say bahle bathi bona yellow fever yellow is everything. Waba yinto okuthiwa isiyinto efanana lokuthi kuthiwa yi-identity yephathi ye-Triple C. So-ke ukuthi kuba nzima ngabo kuthi ona bekucungule kona ukuthi na beku-analyze ukuthi bebona hayi this is one of our sort of logo now, ngoba talking about i-Triple C you-talk about yellow. Noma thina ikundleza kuzani phezulu amakhala amaningi red green yellow lalokhu lalokhu asikaze siwafake siwathi nanga ngamaphathi endlela ozinetu siyakugqoka nje lokho balungisayoale ebuyiweni kuyi-red buyi-green akula ndaba lokho kodwa u-Triple C specifically ufakile ukuthi uyellow ngewabo bama ngoyellow bathi yellow everything bonke sokuyellow nxa begquluma bebesenza njani. So pho-ke nxa sebengena ithimvulyana uthi yi-August house ya yindlu engamelanga kube nokuba ndlulela iweza ngokuthi wena uvela kuyiphi iphathi kumbe uvela kuhlangothi lokuhlala kumbe ulikhiwa ngumuntu omnyama kumbe ulitoka kumbe ulishona kumbe lindebeni laphana sokube abantu bezohlangana bonke besenza umsebenzi welizwe. So pho-ke kuyini okuhlungu okuhluphayo lona bakhiphe into ehambelana lephathi yabo
isimboli ye-Triple C ubuso bukanelson jamisa labo si abathathu abakhulu yiyo ilogo yethu. Ilogo yethu is not the yellow. The yellow color is not our logo. Ngumbala esilawo njengeparty. Uzathola ukuthi i-MDC la ile lombala wayo obomvu. Uthole ukuthi i-ZANU-PF ile red, ile green, ile black, ile white. Wonke lelo imbala. So wena ubona ngazani ama-members of parliament ezanu agqoka amathayi angumhlobo bani. Nanga umbuzo wami sokumele bagqoka i-orange. Lo umthetho mboni ngazani u-speaker laye usebenzise ukusisa kwakhe kwe-Triple C ngesikhathi kuvotwa wasesithi abantu bagqoka amathayi ayiyelo. Kodwa iqiniso ukubana ukufananisa ithayi eyiyelo eplane le flag le-ZANU PF kumbe lama-emblem lama-logo ngibone ngani akusiyonto ekuhambelanayo. Ithayi mina nginje amathayi ngilawo ngilethayi ebomvu ngilethayi eyelo mina bemvele ngigqoke ithayi emnyama ngisiye ephalamende the other day ithayi eyi-orange kumbe eyi-pink angilayo bani ukuthi ngiyefosa ngathesa ukuthi ngiyebopha ithayi eyi-pink ngenxa yokuthi kulo muntu osecabanga ukuthi iyelo ngoba akubhalwanga khona lokho kuma-standing rules. U-speaker of parliament ukusebenzisa umbono wakhe kuthiwa yi-discretion kodwa la i-discretion leyo akumelanga isetshenziswe ngendlela edlulisileyo nasibone ngani yikho okwenzekeleyo lapho
kodwa ke golide
asihambeni ngezinto ezi-neutral ezingenankulumo ezingenakudinga ukuthi njengoba ngithile i-prison paper zange isebenzise any color as our color but if i-TBC have made it very clear
siyakuza kakhulu golide kuba khonapho ke ngamafutshane babaphula
ngiyajabula indlela ugolide akhuluma ngayo ngeyelo konke iyelo everything bone ngami ngizwisisile ku-TBC.